sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-20 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadamoyo obotshwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezingamashumi amahlanu i-$50,000.
Icala likadelisi lingakhangiswa kahle kahle yabona ukuthi unkosikazi kapresident Mnangagwa okusika Mnangagwa layo phakathi kwendaba yakhona kanye lomntanakhe uCollins Mnangagwa.
Kodwa abanye bathi ukungalali esitokisini yena umoyo ebeyisibotshwa lokuhlawuliswa imali yesibambiso sebail umthuthisi engaphikisanga leso sinqumo kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi. Kulomunye njalo osebhubhile ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni okwenza bebe bahlanu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19. Kobulawayo sebefika phose ishumi asebebulewe ngumkhuhlane wesikhuhlu ngenxa yamanzi angcolileyo.
Sinokusithela isiko evela khona e-Whitehall ukuthi abantu balokhu bephathekile, abanye njalo siyatshela ukuthi bangena lezi bhedlela belokhu behlaselwe yilesi sifo esalo umkhuhlane wesikhuhlu.
Zonke lezindaba lezinye. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadamoyo obotshwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezingamashumi amahlanu i-$50,000. Umoyo wetheswa icala lokupha ithuba inkampani engaqondakaliyo ethiwa Drugs International ithuba lokuthengela ilizwe impahla yokusebenzisa ukuzivikela kugcikwane le-coronavirus ngemali eyizigidi ezingamashumi ayisithupha zamadola i-$60 million. Le nkampani ibikwa yaqamba amanga ukuthi imask inye ingamadola angamashumi amabili lasithupha minombili i-$28, khona kumele kube ngamadola amabili nje kuphela. Umoyo ubotshwe izolo wasiwa enkambeni ye-Roseville Police Station eHarare. Kodwa isimanga ukuthi ubonakale evela endlini yakhe ekuseni esiya emthethwandaba yena ebeyisibotshwa. Emthethwandaba umoyo uhlawuliswe imali yesibambiso sebail eyi-$50,000 watshelwa ukuthi aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe lamaphepha endlu yomkakhe lapho ahlala khona. Uzabuyela njalo emthethwandaba ekupheleni kukantulikazi. Kucatshangelwa ukuthi unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa lenye yamadodana akhe engabe elokwenza laleli cala. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaswelayo e-Poverty Liberation Movement umnumzana Pride Mukono obesemthethwandaba.
Kuthiwa yena wasebenzisa isikhundla sakhe njengomphathintambo kahulumende ukuthi okungekho emthethweni ukuthi odelishi ngowaya abe-Drugs International badle imali kahulumende ngendlela ezingacacanga ezingekho emthethweni. Yilicala abamnike lona.
Abantu bona nxa uxoxa labo emgwaqweni lapha bathini ngodaba lolu, lungalutshengisa na ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuthi ufuna ukulwisana lenkohlakalo i-corruption?
Abantu eHarare lasezitaladeni lapho ehlangana labo eZimbabwe yonke bathi hayi lokhu nje yikusibabamba amehlo okwenziwayo, ngoba ungakhangela lecala lakhona abamnike lona yena lilula kakhulu ukuthi eliyale nxa engaba lamagqwetha akhalibhileyo ngoba ali aliphumise egcekeni ukuthi yikuphi yena akwenzayo ngoba ungakhangela eZimbabwe nxa izinto zokuthenga kwahulumende kumele zithengwe yi-procurement regulatory authority of Zimbabwe njalo icala likadelisi lingakhangiswa kahle kahle yabona ukuthi unkosikazi kapresident Mnangagwa uokusia Mnangagwa layo phakathi kwendaba yakhona kanye lomntana wakhe uCollins Mnangagwa so abantu bathi hayi lokhu kusibamba amehlo nje ngoba yinto ethe iphuma laphana yayangisa kakhulu upresident Mnangagwa njalo so abantu bathi sezama ukuthi ebebamba abantu amehlo ukuthi abantu bengabe lokho bekhonona ukuthi hathi ngendlela le khona ngenxa ye-COVID kukhangele njalo ukuthi ezomnotho ziloko zisiwa imali yeZimbabwe ayisathengi abasebenzi bakahulumende ikakhulu abasebenzi bakwezempilakahle omongi labodokotela bakuma-strike so konke lokhu sekusuthiwa hayi ufuna ukusibamba nje ukuthi ungani uyalwisa indaba ye-corruption kodwa yena engelakho isineke ngoba yena njengomongameli abephakathi kwawo lokho kuyabe kusenzakala
umnumzana Pride Mukono isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaswelayo e-Poverty Liberation Movement ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje ukubotshwa kukamoyo kuthiye abanye besithi isibonelo sokuthi uhulumende ujonge ukuqeda umkhuba wenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi ngubani owenze lokhu. Omunye walaba ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF.
Uhulumende uvele uhlezi kurekhodi yokuthi ufuna ukuqeda udaba lwe-corruption esizweni sakithi. Kodwa udaba lolu olwe-corruption luqedwa nxa ubufakazi bugcweleyo bukhona bubiswa phambili ngoba umthetho wandaba unfortunately usebenza ngobufakazi awusebenzi ngokucabangela. Pho-ke nxa ubufakazi bukhona sizabona abantu bethwala iziphambano zabo ababekwenzile sokuphuma egcekeni ngoba phela batsho abadala bathi okule mpondo akuvele kufihlwe emgodleni.
Umoyo kalalanga esitokisini njalo uthe efika emthethwandaba waphiwa imali yesibambiso sebail i-$50,000 kungakutshengisa na ukuthi uphathwa ngendlela ehlukeneyo kulo muntu wonke oyabe bojiwa.
Well, indaba e-bail njoba usitsho ukubana umnumzana umoyo ngalanga esitokisini namhlanje uhamba waphiwa i-bail yikho ngihlala ngikukutsho mina ukubana into yonke siyishiya kusector yangikhona naleyo in this case umthetho wandaba. Khumbula phela ukubana ngakagwetshwa phela so nxa kutuna ama-conditions angona uyasuthisa inkundla ukuthi hhayi kasuzabaleke le nto enjalo i-bail vele omele umuntu aphiwe wenze umuntu ngwangaphi kumbe ngwe-MDC kumbe ngwe-ZANU-P F kumbe ngala ngisho ibandla engumuntu nje ezimeleda i-bail yaso nto omele incitshe nxa ukuthi kona usuthise inkundla ukuthi nxa uyiphiwe leyo bail awusoze uphinde ugcina usuyephula umthetho kumbe usubaleka.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-P F ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kukabili ukubotshwa ngendlela engubona ngayo ukubotshwa kukadokotela umoyo. Okokuqala bazama ukuthi begeze umongameli ngoba into leyi isuke yabayangisa kakhulu ngakhangela uChina Masu kuphume ebhubhudla amagwebe zama ukuthi abantu bengangcolisi i-First Family but andiyabona ukuthi umuntu womfana lowo onguye sengumhlatshelwa onguyodwa begijima ngayo esigijimi sabo kule diplomatic passport kasiyo minister uyazibuza ukuthi wayiphiwe njani so beyisigijimisa so bazama ukuthi bekline umongameli ngokuthi bethi benikeza amaZimbabweni impression yokuthi sibe bopha laba abantu abacorrupt but kunzima ukuthi uthi ubopha labana abantu and then ubususinikeza impikitsha yokuthi upresident kumbe nemuli yakhe kayikho involved. U-Obadaya umthuli uthiwa ngukholeni umntakamnangakwa lawo maningi amabizwa anganaqanjwa so mbona ngazathi konke lokho kuyabe kukutshengisa ukuthini first family izama ukugezwa kodwa mbanza tiza izabi lokhu siyiphuma
ngambe ngokubona kwakho uzajeziswa ngemfanelo na
okunye okungabe kusenzakala ukuthi ababophu obhadaya bazama ukuthi be expose ukuthi obhadaya angaza katshontshe obhadaya etshontshe imali yonke leyo umongameli angakwazi njalo ngabe kuthe kuqala into leyo ngabe umongameli kudala wamxotha so mbanza ukuthi konke lokho ngenye faction yezano engabi exposa umongameli ebuseleni lobo ukuthi naye ngabe lesandla kumbe nisfailing ukuthi uzathonisiswa enikezwe justice kunzima ukuthi sithi kwangona kuzenzakala njalo except the other faction ngaba strong ungakhumbula go back to 98-99 kubotho kangayi and labo chikori babothwa banikwa ama-bail kodwa bazange owento wankwana nje kwaphelela emoyeni so layona leyi chances are high ingakhulunywa ikhulunywa uma abantu bengathulisa labaphetheyo bazathulisa
umnumzana Mbuso Ofuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazo bekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwaBulawayo kulumini osekhuphukile ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni okwenza bebe bahlanu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 umphathintambo wezesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima utshele iphephandaba le-Sunday News ukuthi obhubhileyo ngowesifazane odabuka enkabazwe lokhu kwenzakala inani labalegcikwane leli selifika phose amakhulu amahlanu i-479 asebesendile kugcikwane leli bangamachumi ayisithupha lantathu i-63 ngalombili asebebulewe isihudo esibangelwa ngamanzi angcolileyo koBulawayo. Ukansila weluveve unkosazana Fabi Msipha uthi ababhubhileyo ngontanga abayisitshiyangalombili lowesifazane osekhulile oyedwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sibona la iCouncil isuke lapha isifeqa isizama ukuthi idingisise ukwenzakalani. Ngikhuluma kanje kathesi sinazele ukuthi uCouncil usefakile abantu abadinga ukubana bancedise ukuthi badingisise ukuthi kambe siloku sithela imbiko evela khona ewadini ukuthi abantu baleke bephathekile abanye njalo siyatshela ukuthi bangena lezi bhedlela beloke behlaselwe yilesi sifo esalo umkhuhlane wesikhulu.
Lona udaba lwamanzi ke luhamba njani? Siyazi ukuthi abantu bavulelwa amanzi kabili ngeviki kodwa lokhu akubangeli na udubo olufana lalona lolo esilubonileyo lwesihudo.
Well, udaba lwamanzi eqinisweni kathesi siyananzelela ukuthi koBulawayo yaluluhle ngoba sinanzelela ukuthi iCouncil isithethe isinqumo okuthiwa i-resolution ukuthi amanzi abantu bawathole kanye ngeviki ilanga elilodwa phakathi kwe-7 days ngingawushupho lwamanzi. Kodwa okunye esikunanzelelayo ukuthi ikakhulu kulindaba ekawathustini elizweke lapho kulabantu abahlasele khona yisihudo iCouncil isithethe isinqumo sokuthi khathesi amanzi kuleyo ndawo angavalwa aqhubeke khona kuyindlela yokuzama ukuthi lo mkhuhlane osumemethekile bazama ubana bawunqanda ukuthi abantu bathole amanzi ngokugcweleyo. Kodwa-ke sinazela njalo ukubana lolu daba lwamanzi hhayi aluluhle. Siyezwa njalo sokule mzamo eyenziwa yiCouncil ukuthi kwezinye indawo ufake ama-boreholes. Kuyikho nje uzakhumbula kuhle ukuthi ngale muva thina sike sabhala incwadi ngenhlanganiso yeBulawayo Progressive Association sisitho umongameli welizwe ubaba Emmerson Mnangagwa ukuthi indaba leyamanzi kungangcona idikileye njenge-natural disaster. Sinanzelele ukuthi kuyindlela yokuthi umhlaba ukhangele uBulawayo umhawukele uzama ukuzoncedisa ukuthi kuthola lezinye izindawo lamasosi amane ongatholala khona imali.
Sizwa kuthiwa bengaba bebaningi kakhulu abantu abafe bebulawa yisihudo khona ngapho kobulawa isibangelo amanzi angcolile. Kungakho liqiniso na njalo lina liyazi inani elinganani labantu ababulewe yisihudo?
Sinanzelela ukuthi abantu abagulayo behlutshwa yisihudo iqiniso banengi, kodwa singakhangela inani labantu asebesithile ngenxa lo mkhuhlane. Thina ama-records esiwatholayo ukuthi abantu asebesithile sithole ukuthi kulabantu abahlanu, ngikhuluma kusiyafika kuthani besithole ukuthi kulabantu abahlanu abasithileyo. Asingatholi ukuthi umbe bakhona besithile okwezolo kusiza lamhlanje. So ke leli nani ayisonani elincane, ngoba ungananzela ukuthi iphostele umkhuhlane wesihudo uqalisile amaviki amabili edlileyo zokusethiwa abantu abahlanu. Kuyasithengisela ukuthi hhayi umumo lo ohlupho lolu kunzima. Kodwa engxenye okunye okungenza ukuthi abantu kube nganene, ngoba sinanzela ubulawa city council ucine esevumele ukuthi abantu bahambe emaklinikhi bayekwelathwa bengabhadalanga, ngoba usho besasimlanzelela ngale impela sonto edlule abantu babelele ezindlini abaye bethi abakayi lesibhedlela bayelathwa ngoba balamali.
Umnumzana Ambrose Stevendi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna nazo ziphiwe ithuba lokufaka imbono yazo ngodaba lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe, i-Constitutional Amendment Bill No. 2, hathi ukuthi imihlangano le ikutshwe emadolobheni nje kuphela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi nxa uhulumente engaqhubekela phambili aguquli isekelo sombuso welizwe engazwanga imbono yazo, kuzavela obala ukuthi ukhangelela phansi uzulu emaphandleni, ngoba kusithi ukuthi imbono yakhe ayiqakathekanga. Ikomiti edalele ephalamende ebona ngokubunjwa kwemthetho iqale imihlangano yokuzwa imbono kazulu ngodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe. Njalo kulesi sabelo lomhlangano uqhutshwe ngolwesibili edolobheni leGwanda. Umnumzana Dennis Moore, isakhamuzi eNandeni, uthi njengezizalwane zakuleli banelungelo lokuphatheka ekubunjweni kwemithetho elizwe, esithi kuyinhlala yenza ukuthi uhulumende abakhohlwe phakathi kwesikhathi bakhundule kuphela ngesikhathi sokhetho.
Ewa kusenza i-referendum kwaba ngcono, ngoba babevota abekhophathi befika lapha nalapha. Khathi sokopho okwenziwa thina ngapha emakhaya, ngathi thina vele senziwa nje abantu abadingakala nxa sesiyavotwa kuthi after amavoti siyalahlwa. Imbono ekayithathwa kuthathwa imbono yabantu abasemadorobheni, yibo abakhangelewe ngantiwa ngabantu abalolwazi olungcono odlula thina ngapha emakhaya. Mina ukubona kwami thina ngapha emakhaya sincindezele kakhulu kakhulu labantu basemadorobheni.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu, oyisakhamuzi semahlokohloko esake kodwa kumele kuvotwe ukuze intando kaZulu ivele.
Asizange asibuze, angaguqula isisekelo sombuso engazange abuye kithi. Into kufanele abuye kithi abantu.
Njalo nxa eguqula isisekelo sombuso usiguqula through ikhabhinethi, kumbeni usiguqula ngoba isisekelo sombuso sabunjwa iZimbabwe yonke ijibile. Kumele abuye ayenze another referendum. Abantu simtshele okokwenza.
Unkosazana Edith Ndlovu, oyisakhamuzi sakomtshazo, uthi semnyameni ngodaba lokuguqula kwesisekelo sombuso ezithi indaba bazizwa ngelikabathe emakhaya.
Njengoba sise-reserve khona asilama-radio, asilama-TV. Bakhona abalawa ama-TV lama-radio. Pho njengoba sibona singogogo sinje siyawabona ngapha ama-TV. Sizizwa kanzima, sihambe suzwa yeye kuthiwa. Uyabukwazi ukuthi kuliqiniso mbi hayi.
Umnumzana Joseph Kumalo, esinenjalo isakhamuzi sakomtshazo, sithi ngawo uhulumende uyama ukuguqula isekelo sombuso esikhona.
Lolu daba ngalathi siyafaka imbono yethu, ngoba lo daba olusihlupha kakhulu ukuthi kambe i-constitution yona yena lo okhulunywa ngayo ukuthi iyamendwa ingakasebenzi ngokugcweleyo, kodwa sokuthiwa ibe le amendment. Angithi thina abantu yithi okumele ukuthi sitsho ukuthi khona hhayi sibona i-constitution lepha isizisa ubuhlungu, kodwa sokusimangalisa yukuthi kadeni uhulumende nguye osebuya esithi ayiguqulwe. Phela i-constitution le sikhumbula ukuthi people to vote.
ukansila kaward 6 komthazo umnumzana Kelon Skula uthi njengezakhamiza kula sebekuzwile ngokuguqulwa kwesekelo sombuso lokhu.
Njengabakhokheli abantu bathembele kithi ukuthi okuyabe kuvelele ekutshintsheni kwezinto kufanele benze ngathi, but njengoba nje ngikhuluma anzangizwe i-report ekhuluma ngesitshintshwa sombuso, but siyakulangazelela ukuthi kufike lathi ngakithi ngakumaphandleni.
Inguquko efuna ukwenziwa kwisekelo sombuso inika umongameli welizwe amandla okuzikhethela abasekeli bakhe kanye namalungu edalela ephalamende abangangenanga kukhetho abayisikhombisa. Ngaphandle kwalokhu, kudingwa njalo indlela okwengeza inani labasakhulayo labesifazane edalela ephalamende. Kusenjalo inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 ezansi emaNdebeleni seliqongelayo kwabangamathumi amane lasithupha, iningi labo kuyizizalwane zakuleli ezivelela kwele South Africa leBotswana ezikuma-quarantine centers. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiyisegongwe komthazo ngu-Albert Ncube.
Sibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Mketa usobhuku wenkabazwe, sixoxa ngezamasiko.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga
kazi. Ye, ungasitshela ukuthi udaba lwendelele olubona njani, amasiko awasalandelwa yini sesibona okwenzakala elizweni?
Ngizaqala ngokuthi kanti lolukhuluma naye ngusabhuku Mketa owelo wagwele phansi kwenduna usogwala ekhankasela ezamasiko okwakhathesi ngisendaweni emathebeleni south kule research engiyenzayo elokwenza lezamasiko. Yikho kusakatheli ukuthi namla sixoxe ngalolu daba lwendelele.
Ye, ungasitshela-ke ukuthi imbono yakho ubona njani indaba yendelele leyo, ukuthi kungani ayisa nanzwa kakhulu indaba le eyendelele?
Ye, okokuqala ngithanda ukubeka kuyo wonke uzulu omnyama okwamalandela ukuthi indelele indawo engcwele. Indawo engcwele isintu sakubona kuqakathekile ukuthi sisuke umzilikazi kwazi azogcina indelele eqhathe zinduna zakhe ngesizwe sonke, ngoba indawo engcwele. Kungakho kusukela leso sikhathi kuze kufike u-1980 indelele lisenza imisebenzi yayo yokungcwele. Kathi kusuka khonapho kusiza phambili kuzofika lesikhathi esikuso, indelele kuyananzeleleka ukuthi siphanjanisiwe kazi, ayizange yashwebeswa, akuzange kwenziwa lokhu kuthiwa ngesiswa yi-appeasement ceremony. So kulezi zinto ezimbili esibona ukuthi yizo eziyisiqhubekiso esizweni, imikhuhlane, ukungabi lamakelo, ukungabi lezulu, konke lokuyana kungenziwa umbuthano lalo kuyaxolisa. Sethemba ukuthi kuningi okuzasingela siyisimo.
Kathi pho manje yona inkokheli yezomdabu ithini ngalokho?
Sisemkhankasweni njengoba ngikhuluma nje lapha, nginxiba udlule indlela ukuthi ngokuya kwesikhathi khona siyakwenza i-formal application kuhulumende kondanisa the ministry ekhangelayo lezamasiko obaba uMoyo July Moyo. Khona sizayihambisa i-application eyokucela ukuthi uhulumende njengo-overseer wento zonke incedisane ukuthi zonkezi inhlelo esifisa zenziwe endlelele zenziwe, ngoba akula muntu ongakuboniyo esizweni ukuthi isizwe siyahlupheka, isizwe siba njengenkungu emehlweni. Ungabona isizwe sinikwa amanzi, thina siyithi esakwabuya kuzohlela kithi amanzi yathisa yonke, kutho ukuthi kukhona okonakeleyo. Siyazama, siyethemba ukuthi lazo izinduna zilalezi, ngoba yikho ezazi kubekelwe yinkosi uMzilikazi ukuthi zikukhangele khonokho. Kodwa kwakhathesi sibongathi kukhona lapho ezingabonanga khona. Siyazikhumbuza-ke lathi, sikhumbuza nje thunywa ngogogo labokhulu abakhangele ngokomoya langokwenyama. Yikho bengicelile ukuthi kangizame ukukutsho khonokho ukuthi njengoba isizini esikuyo isizini yezamasiko, wena leyo mkhankaso nxa ungaphumeleli ubungaba muhle engcenye umnyaka wezayo besingalithola isifisa ukuthi lumkhankaso uphumelele. Izinduna siyazitshela ukuthi lazo lapho ezihlangana khona kazixoxe ngale indaba. Kubonisani kwenzela ukuthi isiko lethu liqhubeke liye phambili ngoba kathesi sonke sisebunyameni.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Yebo, ngithanda ukuvalelisa isizwe samalandela ukuthi ngisikhumbuze ukuthi bani indelelo yikho kanye endaweni engcwele. Cela ukuthi sizedisane linye zizinduna zikhankasa zisithi ncedisane. Kunabantu abathunywa endleleni kumbe zona izinduna ziyendlelele. Size ncedisane ngakho konke ngoba ukuthi nilungisela lina sizwe samalandela. Nxa lingasatholi manje isizwe esifileyo, sizame ukucela amanzi lempilo endaweni yethu engcwele esayiphiwa uNkulunkulu eyindlelele. Ngiyabonga.
Hhayi, lathi sibongeni.
Kabazwe ebesixoxela ukuhlelo liphuma le ndaba litsho nezendaba asidibane njalo kuviki ezayo. Manje ke ngidedele emuva ngelithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalela eParliamente. Sihlaziya udaba lwamanzi angahlanzekanga kuleli lokitshi kanye lakobulawayo jikelele. Ukhansela Ndlovu uthi kubikwa kuselatsha abantu abangamakhulu amabili kumbe amathathu ngelanga eluveve ngenxa yalolu hlupho. Ikhanseli ithi isadingisisa ngalolu daba.
Abekhanseli baziswa masinyane ngoba akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ugogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Ngathi ha, indaba le iyaphambili, wathi ngifonele lo minister, u-local minister umama Mancube. Wathi honorable, wathi lami ngihle mbafonele ke ngizwe udaba lolu. Hayi, wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlala ama-meetings kuyalungisiswa. Hayi, lathi sathi hayi, nxa sekwabakhulu bethu okuthi ukuthi sokulungiswa. Kodwa ke isicelo sami engaba laso ku-deputy director we-health ngathi bengicela phela umkhuhlane lo abawugulayo ayisho wabo umkhuhlane usuke ngamanzi esiwaphiwe ngukhansili. Yikho ke bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku-local clinic belatshwe mahhara ngoba these are vulnerable people. Ogogo labantwana laba njengoba kade ngikhuluma uJoe khona ngale e-counseling. Wathi yena honorable ngikhuluma nje ama-pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi kakavala. Okutshengisela ukuthi for sure sibilo ukuthi bayaklina ama-pipes bayaflasha ukuthi whatever okukhona kuma-pipes la kuphume. Asithi hayi mama, ngiyezwa sibili, yi-way forward.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo obotshwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola zinkulungwane ezingamashumi amahlanu i-$50,000. Kulomunye osebhubhile ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni okwenza bebe bahlanu asebebulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Sebefika phose ithumi asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo kobulawayo ngenxa yamanzi angcolileyo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilalo.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.